So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ka 2 kuMbimbitho 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sihlaziya ukuthi kambe kuyadingeka ukuthi isigaba seMathebeleland lenkabazwe esaziwa ngabanye ngokuthi imthwakazi sehlukaniswe sizimele sodwa singabi ingxenye yeZimbabwe njengalokho okukhankaselwa ngabanye.
Ngoba into yonke yenzakalayo kayikasiza abantu bakithi. Determination is the only permanent solution that can redress our woes of materialism for the past 132 years.
Sicubungula njalo imbono yalabo abakhankasela ukuthi kungabi lemngcele ehlukanisa amazwe akuzwekazi le-Afrika jikelele okugoqela eleZimbabwe, kodwa i-Afrika kube lilizwe elilodwa.
We want a borderless Africa. We are not interested in dividing iZimbabwe. Zimbabwe is one. Asingeke sehlulwa ngamanye abantwana. We must fight to put our story on the table and not to run away.
Kwezemidlalo sixoxa lomdlali wenguqu owaye lodumo njalo odlalela amaqembu amaningi eZimbabwe kwele Melika lase South Africa umkhokheli Dube. Zonke lezindaba lesiphathelane labatsha, amasiko ezeMelika lezokholo ziyalandela. Namhlanje sisungula uhlelo lwethu ngokuhlaziya ukuthi kambe kuyadingeka na ukuthi isigaba seMathebeleland lenkabazwe esaziwa ngabanye ngokuthi imthwakazi sehlukaniswe sizimele sodwa singabi ingxenye yeZimbabwe njengalokho okukhankaselwa libandla lemthwakazi Republic Party elikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo labanye emphakathini. Ngakwelinye icele ibandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe eliholwa ngumnumzana Innocent Ndibali bali lezinye ingachaze EFF Africa kanye labanye abazimeleyo bathi baqoqozela ukuthi kungabi lemngcele ehlukanisa amazwe akuzwekazi le-Africa jikelele okugoqela eleZimbabwe, kodwa i-Africa ibe lilizwe elilodwa. Sixoxa laye umnumzana Moyo endawonye lomnumzana Ndibali onguye osungula lingxoxo.
Abazali bethu ababekuzipha balwela iZimbabwe ijikelele. Abazange belwele uhlangothi olusemathebeleleni. BabeseHurungwe, babeseKaroi, babe everywhere. Ubaba uNkomo uze wasitshiya, kazange watshiya esifundise ukuthi siqhume ilizwe leli intuthuko. Obaba bethu abahambayo ababesempini abazange bethi even after indaba yeGukurawundi bethi iZimbabwe mayiqunywe into 2. Lokhu kuqala ngaye umqondisi labanye, kodwa mina I respect that. Unless elenye alternative other than yokuthi yena uthi ubiza amakhiwa ezodiscussa ngeland yeAfrika. Iland lay belong to Africans, not to amakhiwa. Ofuna ukwaletha okhwini bakho labo bani bani. But no, Mqondisi ungayenze ngani ilizwe leli yinganekwane. Yena ukuthiwa isilwane sake sathi sesiphunyukile kwenye indawo, ubani bani wabuya wathi ayibuyelani lapho ekade likhona, njani njani. It will never happen. iZimbabwe is one. iZimbabwe is one flag. Esikufuna i-devolution. Umqondisi ukhuluma njengoJulius Nyerere abayibo abadefeater uNkwame Nkrumah bezama ukuhlanganisa i-Africa as a whole.
Sesibuya kuwe mnumzana Moyo, ungathini ngamazwi kamnumzana Ndibali lokuthi kumqoka kanganani ukuthi kube lokwehlukaniswa lapha?
UNdibali okokuqala ngamcina ehlala eBritain, yena udinga nezwe lika Queen.
Udinga
nezwe lika Queen. Ungaphenduli Ndibali, mina mangikhuluma
ngendlu.
Wena ukusakha nezwe
akafomi emaqhinga.
Anjalo ukuthi izo inkulumo elalilazo labo Robert Mugabe. So lapho engikutsho ukuthi yonke le nto angitshela ngoba uJoshua Nkomo we are in this mess today ngendaba kaJoshua Nkomo oyengazwisisi njengabo ndibali bo my own father uthi ongazange wachona ngo 1978 wasezipaketa wasezip angikho lapha mina ukuzobhulwa ngundibali ukuzofundiswa ipolitiki ngundibali ngoba vele uJoshua Bidika yazi
ngithe why do you insult uJoshua Nkomo
ukuyinsult umuntu akwazwe
nga ngingamzwanga kodwa ngiyaxolisa
Yindaba iAfrika yonke jikelele ingakhulumi yezwe iwani ithi khona kona no sifuna ukulungisa into le kathi speak ngoba iAfrika isankenga ntenga kulama past issues abangakorrect kahle awungeke ugijimela ukuyalungisa into ephezulu le ephansi njani isakwehlula angiphikisani le agenda yakhe borderless Africa in as much as like play esikhuluma ngayo yethu ilama facts wonke is historically correct in black and white ukuthi amazwe la ayemabili elokuqala lemashwane la dilikizwa ngo 1890 bengalwanga elethu ngo 1893 ngo 1923 12 September ahlanganiswa ngo 1953 to 1963 there was a federation eyayikhuluma ngokuthi iNyasaland iMalawi iNorthern Rhodesia iZambia iSouthern Rhodesia iMatimele neMashonaland azibambane sibe yi-one ngo 1964 iMalawi yakhululeka from being iNyasaland iZambia yakhululeka yaba from being Northern Rhodesia thina sasala ngendaba yani ukuthi abantu ababafaye kuFederation iBritain iZambia leMalawi zanegotiate ngokufuna ukuzibela kodwa khona lokho esikufunayo uNkomo wayekhona kuma negotiations nqa wena baba uNdibali ungakwazi kwakuyinkomo kungubhanda kungubhanda uKenneth Kaunda bengu three these were the three negotiators in that federation of 1953-1963 silamazwa njengabo Eritrea o South Sudan lamanye even ngakhesa thola inkululeko ngemuva usungitshela ukuthi into njalo kayenzakali so asithi thina boNkulunkulu to say iborderless Africa ngeke yenzakali iself determination ngiyenzakala ipolitics lay anything can happen anytime
ungasinika umbono wakho mnumzana Ndibali ngezizathu eziqanjwayo ezokuthi kwehlukaniswe ilizwe
yavumelana lakho ukuthi iMatebelele has been left behind over years akutsho ukuthi sokumele siqhumilizwe because of that sokufuze ukuthi we talk more sibe able to go and put our issues in front kodwa wena ukompare amazwe kuyafiwa ngale baba igazi liyachitheka ngendaba yona leyo okhuluma ngayo so unless wena ngaw prepared ukuchitha igazi kufuze ukuthi sibe responsible as ama leaders
kukhona yini osukubonile ukutshengisa ukuthi kulemizamo kubakhokheli kungabe sokuletha inguquko kulokho okuhlupha abantu beMathebeleni
kona okunengi asisithandekile okwenzakalayo obuhle okwabe kwenzwe uhulumende siku recognize okubo okwabe kwenzakile sikhulume constructively ukuthi no comrade president say lapha thina sibona this way
ingqobe isikuwe mnumzana moyo
ngiyabonga angazi ukuthi uba kundibali ukhuluma ngokuchitha igazi ngibani uzobe chitha igazi ngoba okokuqala the same government abeliva kiyo yalichitha igazi labantu bakithi ngo 1983 1987 ilizwe selithethwe thina kunje uthi ilizwe lela liqunywa akakwazi yini ukuthi kuze kubulawa abantu besindebele ngegugurawundi kwakutshengisa ukuqunywa kwelizwe ngoba babulawa becalisela lapho esikima khona ibhoda yethu esifuna khona eMnyathi River kwelapha so ke indaba njengoba ekhulume ngabo urunge lapho kwa-operata khona izipra lezapho iZimbabwe yonke engakhohlwa ukuthi i-oil tank eHarare yatshawa izipra le-viscount yatshawa izipra indaba ama-supporters esishonini all over bona bengahla selwanga igugura unda abaselo ababe support ubaba uJoshua Nkomo konke lokhana kuyanjengisa ukuthi ihistory yakhe mbone ngani uhambe ikhuta mtshele ngathi mina ngumalawi leZambia ngo 1964 bephuma kuFederation yeBritain baphuma nge-negotiation akuzange kuchitheke igazi eMalawi akuzange kuchitheke igazi eZambia ngoba badila lo muntu onguye wabahlanganisayo iBritain zabantu abahlala bechitha igazi lanxa kulama elections bazakala kathi esethi babhizi balungisa uthi balungisani kathi iMathebelele ndibole kangaka ibulawayo ngamagodi indlela yonke amakampani avalile i-industries layo ndibale nalokhulumayo kala lutho eMathebelele ngenxa yesishona localization.
Usiqobelinga xonga mafitshane mnumzana Ndibali.
Ibulawayo ama local authorities amaninga under i leadership ye opposition. Asiyelana amaqiniso kodwa ukuthi kusengiza ndiphef mina yi leader ye EFF and mina ma advocating for expropriation of land without compensation borderless Africa. We want a united state of Africa. And as I include layo babu moyo.
Lowo ngumnumzana Innocent Ndibali okhokhela ibandla le-EFF Zimbabwe obexoxa endawonye lomqondisi Moyo umholi webandla leMthwakazi Republic Party. Yesikhangele eziphathelane lokwenzakala eMelika. EleMelika ligqibe inyanga yokunanza amalungelo abantu abansundu abahlala kulelo lizwe. Ekanhlolanja eBlack History Month, ilanga leli linanzwa iminyaka yonke njalo phakathi kwemicimbi eqhutshiweyo elizweni lonke leMelika. Bekulomunye kwisigodlo seWhite House eWashington DC lapho okwakulomongameli Donald Trump njalo komunye umcimbi kwafolwa edolobheni leCalifornia eLos Angeles kuKingdom Day Parade kuhlonitshwa umoyi uMartin Luther King owayelwela ilungelo loluntu eMelika. Umongameli Trump usanda ukuthi usekelo lwabantu abansundu ngolunye olwabangela ukuthi anqobe kukhetho njalo inyanga yeBlack History Month iqakathekile kakhulu. Asizweni egcizelela lokhu.
Pay tribute to the generations of black legends, champions, warriors, and patriots who helped drive our country forward to greatness. We love you all. We're going to work with you. We're going to make America greater than ever before. We're going to do it together.
IBlack History Month yaqala ukuthakazelelwa kusukela ngomnyaka ka-1976. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami Mutaba Kancube. Namhlanje sixoxa lonkosazana Chiedza Mlingwa ngomhlangano osanda kugcitshwa owabatsha owe SADC US Exchange Alumni obuqhutshelwa eVictoria Falls.
Umhlangano lo esikuyo eVictoria Falls kuthiwa yona yi-United States Southern Africa Exchange Alumni Summit. Ngumhlangano okuqala i-summit leyi imithing enje. It's an inaugural meeting yokuqala ekuthi yenzakale lapha eVictoria Falls. Ihlanganisa abantu asebeke bahamba kuma-US funded exchange programs abasebayenza ama-programs laba aqeda. And it's not just one program, ama-programs ahlukene. Kulabanye abavela kubo Fulbright Foreign Students Program, kulabanye abavela kuze Hubert Humphrey Fellowship, kulabanye abavela kuMandela Washington Fellowship, lamanye nje amaningi ahlanganisela ama-regional chapters awe Young African Leaders Initiative abesemazweni ahlukene kodwa asefozini eseSouthern Africa.
Umhlangano lo obuthanise amazwe amangaki njalo bekukhulunywa ngani?
Kulama countries ayi-10 arepresented avela from the Southern African region. Injongo yomhlangano lowo ngeyokuhlanganisa abantu abahlukeneyo abayenza ngezinto ezihlukeneyo, abanye baku-business, abanye baku-STEM, abanye baku-the civic state, abanye the private sector, abanye labo ngama-entrepreneurs, ama-innovators, you know, kuhlangene nje abantu besenzela ukuthi sibonisane nje ngama-global challenges and being able to come up with local solutions to these issues. Sibonisana sonke sinikana ama-different viewpoints.
Ungathini kulabo abangakaze baphatheke kulezi nhlelo?
Akengokuqala nxa ulapha eZimbabwe ngingalikhuthaza kakhulu ukuthi lihambe kuFacebook. Abantu abaningi balamafoni bakhona ukuthi bethole nje even idatha elincane lokuya kuFacebook nxa kukwanisela. Ni-follow i-page ye-US Embassy Zimbabwe lizabona baphosta kakhulu, bahlezi bephosta uma ngabe ama-applications evulekile for ama-programs lawa. Bayakutshela ukuthi okay, ama-applications evuliwe, ilinko ongahamba kiyo ukuthi u-apply leyi, hambe uyekhangela uma ngabe ulayo i-criteria eyenzayo ukuthi ukhone uku-apply. And okunye afuna ukukhuthaza abantu ukuthi bengalahli ithemba. Omunye umuntu usengacabanga ukuthi mhlawumbe yena ngakafiki at a point empilweni yabo engayenza ukuthi ebe recognized by ama-programs ayenza abantu ukuthi mhlawumbe baphume besiya kwele-America or kumbe besiya-stada kumbe besiyafundiswa ngokwe-leadership kwamanye amazwe. Ungalahli ithemba lapho okhona wena nxa une-personal leadership journey yakho, kumbe nxa ungumuntu nje ole-passion for change, for community development, ungumuntu andayo ukwenza izinto ezithuthukisayo umphakathi. That's all okufunakalayo nje into eqhakathekile ukuthi ube le story esi compelling story esi ngakwenza ukuthi si ube unique mangabe uphakathi kwabanye abantu njalo umhlali zama even ungaphela kokuqala ungayitholi ungalahli themba kulabanye abahamba labo umuntu ekhuluma ukuthi ngazama ka 5 ungaze ngathola opportunity ngaphela kwe 6 for the 6th time for the 6th try so hlali zama uzama ukuapply for izinto lezo ngalahli themba uzama ukudinga lo associate labanye abantu ongabubazi asele beyahamba bekufundisa ukuthi hayi mina ngathi ngaapply ngaphumelela ngoba ngenza lokhu 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 lokhu
labo abaphathe kunhlelo lezi ungathini kubo
nje ngizama ukubakhuthaza nje ukuthi wezikhathi siyakwazi ukuthi kuyake kwenzeke kube lama challenges ngoba sometimes akuzwe kutholakala ukuthi wonke umuntu obuya lapha abe funded kodwa nxa ukhona ukuthi ugcine nje imali dana nje encane ukuyisave kwenzeke ukuthi nxa sekuyi next year lanxa ungabuya ngalonyaka next year kuyabe kuyi annual thing uyabuya lawe ube part of ama programs ngoba uyahlanganisa labantu umuntu osengakunceda ukuthi uhambe to the next point of your life through ukunethwekha bathi njalo abantu ukuthi your network wezisikhathi kuthatha ukuthi ube kwazi the right people ube phakathi kwe-the right audience ukuthi izinto ozama ukuthi ziphumelele empilweni yakho ziqhubekele phambili
kusigaba sabatsha namhlanje besikhuluma lo nkosazana Chiedza Mlingwa ophatheke emhlanganweni wakuqala owe-SADC US Exchange Alumni Summit asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngoTabo Kancube ngise Washington DC
yesizwe eziphathelane lamasiko
sigcina amasiko
kwethu
owenze
kwezomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube nginenduna ubaba uPhuyane khona ngaleke eKezi baba Phuyane linjani baba
yaphila linjani ndu
yes sike sixoxe ngezamasiko baba siyabona ukuthi amasiko amaningi ungazani achabalala nxa sikhangela futhi khona ngapho duzani lani kule njelele lezi ndawo ezihloniphisayo zonke lezo kambe ukuthi kusalandelwa isiko lakudala lokuthi kwakuvele kugcinwa njani njalo kuphathwa njani
umbuzo ongibuza wona baba ubazi ngendlela eyisimangaliso sokuthi ngxenye ngingedwa ngeke ngenelise ukuphendula kodwa ke injelele ilembali yayo siyakwazi ukuthi kufika kwenkosi umzilikazi kamachobana wayithola ikhona injelele njalo wabahlonipha labantu ababekhangela injelele ngoba yibo abayikhangelayo ngaphansi kwakhe umbuso waze wachitheka umbuso lanxa esedlule kwakulabantu ababevele beyikhangela lakhathe sikhona phathi nasizinduna zakuyena le ndawo injelele sisalandela khona kukhanya okwakusenziwa ngobabamkhulu ukuthi kuyayiwa iyevulwa kuyekwenza imikhuba yonkuthi sokuzalinwa uyiwe usiyachinswa uphinde uyiwe njalo sokusiyavalwa so yikho esikulandelayo njalo abantu abaya khona injelele akusibantu makhaza ngabantu abavele bazalela kuleyo muli ephatha leyo nkezo yenjelele lasenjelele khona labantu abaphetheyo yibo labo bantu ababevele bephethe siyithola injelele isizukulwane zabizo eziphetheyo yikho esikwenzayo yebo phela kungalahleka okunye lapha lalapha ngoba siyakwazi ukuthi imbali yakithi ayiveli ngabhalwa phansi ukunye ukuhamba kulahleke kodwa hhayi umkhondo yiyona lo indlela sizama ukuthi sihambe kuyiyona leyo lanxa imiva ngasihlaba nje indlela
libona ngazani isiko langikhona leli lokuya khona ngale njelele liqhutshwa ngemfanelo yini njalo abantu abasakhulayo bayakwazi ukuthi injelele kuyini vele
esiweni ukuqhutshwa kwalo ngendlela esikwazi ngayo sikhonjiswa yibonabo ababevele babekuphethe ngicabanga ukuthi sizama ukulonda wona lowo mzila yebo phela amaphutha akhona ungabe kukhona okunye ukuhambe kulahleke ngabe kusahamba ngendlela abanye baze betsho lokuthi hayi enjelele phela kwakuyiwa abantu babequma ngezinyawo kodwa phela anti kwakuwudala zazingekho ezinye indlela zokuthi abantu bangahamba ngcono kathi sinxasa ukuthi abantu bahambe ngezimoto mbona ngathi akukho okulahlekileyo ukuthi nje abantu kufanele bevumele ukuthi siguquka lesikhathi kodwa singalahli ukuba yithi bethu and then sesibuya lapha uthe wena abancinyane kulo mkhandlu phakathi kwabancinyane labadala ngicabanga ukuthi thina njengoba uholi besigaba bekwezigaba ngekube ngaleyo ndlela kumbe abazali babantwana kufanele sikunanzelele ukuthi entweni zonke esizenzayo eziphathelane lobuntu bakithi abantwana singazisa abachiya ngaphandle ngoba abantwana yibo kusasa yasona esisizwe esiyiso xa sebesele sebewoda kuzalahleka siyakunanzelela kathi sikhona kathi singamakhosi ukuthi ukhona okunye esingazange sikuthathe kuhle kubomkhulu kumbe kubokhokho bethu ungazange ufike ngendlela ngenxa yokuthi kulobuqhelelano okukhona phakathi kwabantwana labantu abadala so kufanele ukuthi sizame ukuthi umkhandlwana siwunciphise ukuthi abantwana basondele nxa sisenze sikwenzela singabantu abadala abantwana bebe beseduzane angithi siyakwazi ukuthi kudala inyanga okuthiwa ivelile udlawu lwayo onguye umuntu wayebona ukuthi yenza njani ukuze ukuthi mhla esehambile into leningaze yalahleka ihlala isaliqhubeka Nase kuphatheni kwezamasiko ngicabanga ukuthi kufanele kube yilo into. Ngasiphathisa kakhulu ukuthi isizwe singalahlekelwa ibuyiso kwaso.
Osokonakele okunenge induna kulungiswa njani?
Ah, ukukhathekile ngibona ukuthi sikususele emkhaya. Ikakhulu nxa sikhangele ekukhuliseni abantwana ukuthi bazwisise ukuthi nasiyisizwe esinjani. Nxa abantwana bangazwisisa emakhaya, nxa sebesize esigabeni bese besiye ezikoleni ukuza kwangcono kubabalisi. Singaqali kubabalisi bese sibuyele emuva. Khonapha nginika isibonelo ngokuthi namhlanje nje besila abadala lapho bezeyiphiwa imizi bevela ezigabeni zayo beze enduneni. Sithole kulo muntu ovela kwesinye isigaba, umuntu ongubaba othethe esigabeni sakithi ethi yena uzocela umuzi esigabeni sakithi. Kanti uzwa ngapha ukuthi indoda yenda. Angithi nasikhalela ukuthi owakithi nxa esethole umuntu wesilisa osemvele wamlobola kufanele ahambe aye kibo kamyeni wakhe kuyakhwa khona le kodwa simze size kwakha ngapha. So kuyalahleka kwinto wakhona kufanele ukuthi sonke sikuqaphele ukuze sasa abantu bazazi ukuthi bangobani ayikho na ukukhuluma kodwa ngezenzo.
Haye, siyabonga induna uNgwenyama Fuyana, sibonga kakhulu induna ungathelela kusasa baba.
Hayi, siyabonga baba.
Ye, Oliver Lisa lamhlanje umthembo sithembayo uGibbs Dube. Lalani kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Kuhlelo vuselela umoya. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla.
Sekube kuhle njalo bona sihlanga ukuvuselela umoya. Zihlobo zabantwana benkosi, siqhubekela phambili sikhuthazana ukubana impilo yethu ibe ngcono nxa sisesekhona emhlabeni. Sibonge lethuba lokuthi uNkulunkulu siphile ukubana sibe ngabaphilileyo lanxa singabe sezibhedlela kodwa sisezwa ilizwi lakhe, kuba yisibusiso lokho. Sithe sisigcinana ngesikhathi esedluleyo esibale incwadi kaMathewu 11:28 lapho ufundeka khona siphangise nje. Kufundeka kanje: zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Bakithi izihlobo zami, namhlanje ngithanda ukuthi ke sikhangele wonke umuntu ongabe ukhona. Yebo, emhlabeni nxa saphila kukhona esibona kungasifanele, singafanani labanye abantu. Kuvele kunjalo, kwadalwa kunjalo. Kodwa ke engikwaziyo ukuthi lowo okuthiwa ngumuntu angaba ngubani, angaba ngu-king, inkosi yamakhosi, angaba ngu-executive president, angaba ngu-cabinet minister, angaba yini, abe ngu-general manager, abe ngu-managing director, abe ngu-chief executive officer, abe yini ngisho lelo gama angabizwa ngalo ngesikhundla alaso, uyasindwa laye ngoba ngumuntu wenyama. Kakuchiwo ukuthi zaneni kimi lina lonke abampofu, zaneni kimi lina lonke elingafundanga, zaneni kimi lina lonke elitheni, lithi zaneni kimi lina lonke. Yibo buhle bukaNkulunkulu ubona lokho. Kakhethi kabandlululi, bakhona abantu benyama abanjengami lawe, kasilutho ukubandlululana ngemihlobo, ngezikhundla esilazo, ngemfundo esilayo, ngemali esilayo, ngokuma kwemizimba yethu, sibandlululane. Kodwa uJesu uthi lina lonke zanini kimi lina lonke. Kabizi bona bembaqambileyo, ubiza wonke umuntu, ubiza labo abathi bakhulu. Yebo kambe, siyabakhuphela izingwane, esephule amazonga nxa sihlangana labo, kodwa labo bayasinda. Abanye babo baze basindwe okwedlula thina nje abantu abathi singonjwadi. Ngoba nanxa ukhona usemehlweni abantu ongumkhokheli lesikhundla esikhulu, isikhundla leso abanye bahamba besithwele, kodwa ukusithwala khonokho okubasindayo, umuntu azaguquke lokuba umuntu. Abanye kabasafinyelelwa, sebehanqwe yilaba ababavikelayo. Isihlobo sakho selihambelana bona kachana kanti bonabo futhi abakhula abanye kabalali baceba amacebo ukuthi mhlawumbe izinto zibe ngcono kube kanti abanye kabalali ngenxa ukuthi bacabanga ukuthi abanye abantu bafuna ukube phuca lezo zikhundla uNkulunkulu asenzele kahle ke asinike inhliziyo yokubuyela kuye sikwazi ukuthi akulani ukuthi singobani ungaba ngumongameli omkhulu womhlaba wonke ube yini wesatshwe igama lakho linyenyezwe lingakhulunywa kakhulu uhlale nxa ungavele nje ukhwehlele kancinyane uhlala lo dokotela usebuye uzokujova uzokunika amaphilisi kodwa ukusalayo ukuthi nxa umuntu wenyama lawe uyasindwa ukhathele ngezakho ngoba wadalwa wafana lalaba abanye abantu lingehlukanisa izikhundla lingehlukanisa amandla asemhlabeni okusalayo umuntu labonabo-ke engithi abazithi bakhulu kabakwazi ukubiza igama likaJehova izikhathi zonke bayabizwa ukubana kababuye nxa besindwa imiphefumulo ingabe yini bakhathele badiniwe uJesu uthi labo kabeze kuye bakhokhele baphathe hambani uNkulunkulu emthwalweni uzalisiza asikhuleke babathixo engcwele phumuza abantu bakho ikakhulu labo abaphambili emabandleni nangaphandle kwawo ngenxa yokuthi badalwa ngomfaniso wakho badina usizo lwakho ngojesu ngiyakhuleka amen
sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo vuselela umoya asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo yimi uNtungamile Nkomo.
Kwezemidlalo. Namhlanje sixoxa lomdlali wenguqu owayelodumo owadlalela amaqembu amaningi eZimbabwe kwele Melika laseSouth Africa umkhokheli Dube asizweni exoxa lentathelo izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Umkhokheli ubechisa amagama esadlala inguqu asizweni elonda imbali yakhe.
Ngazala mhlaka 18 June 1983 ngizalwa uMain Dube lo Paul and Biwi. Ngazalelwa kobulawayo kodwa ekhaya ngiphuma eLwagwelu eJongola eChabalala lasesizinda ikhona bengakhulela khona ngafunda eMahlabezulu Primary School ngisuka lapho ngayafunda eGlogo High suka eGlogo High ngayephumula suka ePhumula High ngasensiya eMzilikazi High.
Udlala umdlalo wenguqu wokuthanda semncane uDube edlala ibhola lamaphepha
ngeminyaka engu-4 ikwenziwa ngubaba wayejala ukunithatha ngisiyabukela ibhola i-Highlanders FC idlala kusadlala oWilliard Khumalo noMercedes Sibanda aqalisa kuChabalala Pirates kuma-juniors ngabe sensiya kuDunlop Juniors ayeseluveve yikho lapho ngase ngibonakala khona sengisiya kuma-Highlanders Juniors ukhocha uBenjamin Moyo.
Tshela abalaleli amaqembu wonke owadlalelayo mkho.
I-Highlanders FC ase ngisuka ngaya e-US lapho engafika ngadlala khona i-New England Revolution adlala le Chicago Fire ngasuka lapho ngabuya ngayadlala eGoli ngidlalela iMazulu ngase ngiphenduka ekhaya ngazodlalela i-Chicken Inn adlalela FC iBlawe City ase ngisiya ku-FC Platinum ase ngiphenduka njalo futhi ku-Highlanders.
Esadlala inguqu umkhokheli ungomunye wabadlali abalutshwana abanqoba bathatha inkezo eziningi lamaqembu abawadlalelayo.
Ngawina ama-Premier League angu-6 ngabe ngawina e-7 ngabe i-Chicken Inn yanika e-7 ngawina i-SIFA Cup ngawina i-Independence Cup ngise-America ngawina i-Super Cup ngiphendukile lapha ku-FC Platinum ngawina ama-Super Cup amabili igame ngake ngasoze ngayikhohlwa igame ye-experience esidlala i-Champions League lapho esadliwa khona 1-1 engahlodla khona i-Eta
esethethe umhlalaphansi wabumba iqembu lakhe lezenguqu ukuthi athuthukise abasakhulayo labo bangene kulo mdlalo.
Umnikazi weqembu okuthiwa yi-Zebra Revolution FC ngayiqasa ngo-2015 isile amaqembu aqala ku-under 11, under 13, under 15, under 17 le senior team ku-Division 1 si-empower abafana laba abancane ukuthi labo singabafundisa sibafake endleleni le yokuthanda ibhola lokuthi sibabonise ngempilo. Abafana abancane lezi nsuku bathanda izidakamizwa utshwala lezo zinto ezibisela kakhulu abafana abancane.
abaningi abakwazi ukuthi uPrince Dube umdlali wenguqolo odumo odlala iHighlanders Bosso osedlala eTanzania ngumfobo kamkhokheli njalo bazala baba lo mama munye ngemali 7 ikhamula munyezo Jesus Band.
Siyabonga Israel. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voanews.com. Olivalelisayo yimi usithandekele Mhlangano ngesithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.